Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhla ka 22 Mabasa 2024 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje.
Ukuxa abantu kuwelapha ama-symptoms awelaphi isisusa sendaba. Okuqakathekileyo ukuthi sizibuze ukuthi yini okwenza abantu baye ku-black market, kumbe ngabe kutshengisela ukubana abantu abaningi abalaliwa amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-former banking channels.
Abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambili komthethwandaba namhla.
Sikhangele ukuthi umbukiso wethu iCulture Club endikimba yethu ngo-innovation, i-catalyst for industrialization and trade. Lapha sinikana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, sikhambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu, singabe siphatha kanjalo.
Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka oweZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa koBulawayo. Selitholiswa eNew York icala eletheswa waye ngumongameli weMelika uMnumzana Donald Trump, obikwa wahlawula isivalamlomo uNkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abangamajumi ayisithupha lanhlanu 65 akubekwa umsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe ethethwandaba namhla. Isikhulumeli samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyati uthi babopha abatshintsha izigi lenye imali bebambisana lebhanga elikhulu leZimbabwe Reserve Bank. Uhlangothi lukahulumende olubona ngezemithetho olwe-National Prosecuting Authority of Zimbabwe luthi abantu labo batholakale belemitshina yokutshintsha imali njalo lamakhadi emali atshiyeneyo. Okwamanje idola leMelika lithenga amaziki angamachumi amabili 20 emkambo wensita, kuthi emkambo webhanga le-RBZ lithenga amaziki edlula kancane ijumi lantathu 13.2. Ukubotshwa kwabathengisa imali ngodlu kuzamisa nako ukugudeka kweziki. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxele uMnumzana Joseph Juma okubandla lezanu PF njalo ongusomabhizimusi.
Okumangalisayo ukuthi kona kulabantu abavuka befake irate yabo bethina sisebenza irate ethize ukusuzibuza ukuthi irate yonaleyo bayithatha ngaphi, kuhambe njani. So kuyatshengisa ukuthi kona foshure bakhona abanye abantu abasebenza towards ukusabotaja ukuphumelela komkonomi wethu, abashiyananga lama-economic saboteurs sibili, ngoba yiko kona kwabakwenzayo. Sizama ukuthi kona imali siyiqine, sizama ukuthi kona abasebenzayo behola leyo mali bathole i-value for imali yona le. Then so umuntu nje afika aqasa ukutshintsha izinto ayenza okwakhe uyasuka uzibuzekela una right umuntu lo ujongeni kahle kahle sibili.
Nxa sikhangela sibili kwakwenzakala kuma-bearers tax, kwenzakala futhi kuma-bond notes, izinto ezinjalo abantu bebojwa kodwa baqhubeka besenza khonokho. Akusokuchitha isikhathi kokwenziwa nguhulumende, kumbe kumele akhangele uhulumende ukuthi vele inkinga ingaphi.
Ukuganga komuntu akusho ukuthi uhulumende somele ayekele ukubopha abantu bona besenza ukuganga. Yeye kungaba lezinto uhulumende amele azikhangele for sure ziningi ezigoqela ukuthi yena ungawuhulumende. So kumele abe nguye oqalisayo ukubana avimbe abantu ukuthi babhadale ama-services akhe ngemali yangaphandle, babhadale iziki lethu ukwenzela ukuthi kona ligaine i-confidence. Njalo singenza njalo anti abona sithatha umzekelo sivini lakhe owe-Russia ngale e-Russia abakwenzayo okwayenza ukuthi kona i-robbery yabo iqine, bahle bavala into yonke bathi right thina lapha sile oyili sile gas, ofuna i-oyili yethu ngofuna igasi yethu asithengiseli muntu izimali sithengisela kuphela abantu ngemali yethu e-Russia baba. Khona kwana yikho kwenza ukuthi i-Russia imali yayo isinjani isiqine. Yikho esikukhangeleleyo ubani uhulumende kwenzeka agijimele ekwenzeni into enjalo okwenzela isiqinise imaphethu kodwa laba abayithola umthetho besenza into zabo ezokushintsha izimali ngaphandle kwenkundla yamabhanga labo vele kumele benjani bebetshenziswe ngoba abakwenza khona ubana kuphandle komthetho ayisikho okusemthethweni
ye kodwa ngabotshwa abantu phela abalikhulu 100 kumbe kubotshwa abantu 65 kumbe bangaki walutshani kakhulu phela abantu baningi abatshintsha imali lapha khona so lokhu akusebenzi kungabantu bekhona
hayi abantu vele umuntu ungephela umthetho vele kumele ukusela unjani uboshwa wedha uvela ngapha kumbuyezeni umthetho kamlanga wephulwe umthetho kumele ugcine ungumthetho imali siyakwazi ukuthi nxa ufuna into zemali asambeni ebhanga sishenze kolokho sambeni kuma-bureau decisions senze kolokho hashi ukubana thina siqasha ukuyenza izinto lezi ezitredini and khonapho nxa sikwenza futhi asikwenzi genuinely andabona ungakhangele vini osiphathekini abana ababesendaweni yabobhotwana kumbe esouth africa bala epark station abana nxa sifika even nxa utshinta kona ngale abatshinti bebulala irate yerand kumbe irate lepula babesenza into yokuthi vele kuchithe kuhambelane lasemabhenki kuchithe kuhambelane nakuma-bureau decisions yiyo indlela okumele ngabe basebenza njalo ngabe mhlawumbe people u-10 blind accident but kodwa laba abethu abalapha ibhengi tekona izigi ku-13.5 yena siyafika ziziku-21 uyabeyikhethe ngabe efikeleleko
umnumzana Joseph Juma umele iphelandaba thabalala ejala lephalamende ekubandla le-ZANU PF njalo ungusomabhizimusi ubexoxa le-studio 7 ekobulawayo siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezombusazwe osekolejini le-National University of Science and Technology ukhuluma lapha ezimele
engibonayo ukuthi ithe isingenile izihle kube labo siphathelene ababuye le-rate engani yehlukile kulale official lokho okwenze ama-authorities aqalisa ukubopha abayisebenzisayo i-black market abathengisayo i-black market zik ngoba lokho bekusenza ku-undermine ama-efforts okumaintaine i-exchange rate ikhonaphana baningi sibili ngibone bephuma la kuphephandaba ababotshiweyo
yes
udaba lokuthengisa imali ye
singathi kuyanceda yini konoko ukuthi bebotshwe ngoba kungaze kubotshwe abantu lamhla kambe kuyabobabotshwa kuze kuthini kungamisa ukuthi lingagugudekini izigi lankolaleni
abnambona ngale ukubopha abantu kuwelapha ama-symptoms akwelaphi isisusa sendaba okuqathileyo ukuthi sizibuze ukuthi kuyini okwenza abantu baye ku-black market yinto yakuqala umele sinanzelele ungabe kungama-habits esasewajayele ukuthi vele singahola siya ku-black market kumbe kungabe kutshengise ukubana abantu abaningi abalayo amathuba okuyathola i-foreign currency kuma-formal banking channels lokhu kukhuthaza ukuthi uhulumende mhlawumbe engavuselela ama-bureau decisions ukuthi abantu nxa bengasayanga emsikeni omnyama baziyele khonapha nje kuma-bureau decisions bayezitholela imali lula ngoba abaningi bayidingela mhlawumbe ukugada umchova abanye bayidingela nje mhlawumbe ukuthenga ifuel ngoba sisalindile phela akaphuma ama-notes lama-coins yikho mhlawumbe okwenze kwabanjalo
ye kodwa uhulumende wena nxa ungathiwa ungamcwayisa sibili ungamtshelani ngokuthi izigi ukubopha abantu into ezinjalo kumele ayibambe njani ukuthi ingatsheleli khanye yatshelela lapha lini
okhanye iyatshelela mna bonani ngamkhuthaza uhulumende ukuthi avuselele ama-bureau decisions kulesi khathi lapho kwakuwathiwa abantu bayenelisa ukuthola ama-$50 kuma-bureau decisions pho ye bengabisa uhlelo lokuhambelana nalona lolu ngoba abantu bakhala ngokuthi bafuna imali yomchova bafuna imali yokuthela ama-fuel pho ke benganika i-maximum ibe yi-$50 kuma-bureau decisions kuthengisele ukubana uhulumende uyamukela i-willing seller willing buyer ngoba xa kungela ama-bureau decisions ayenenso ukuthi ngingene lezigi yami ngithole i-$50 yami laphana kuba nzima ukuthi abantu babe lethemba lokuthi izigi sibili yimali eyamukelekeyo endaweni ezithiyeneyo ofuna ukuthenga i-passport yakhe uyavunyelwa yini ukuthi ahambe lezigi yakhe lama-forms akhe aye e-passport office afike e-bureau decisions kumbe e-bank abatshengisa ukuthi lezigi engaka ngifuna ukuyabhadalela i-passport yami ngicela linginikeze imali engaka eyanele i-passport kumbe imali lani transfer straight to i-passport office lokho okunye kwezindlela okuzenza kube lethemba ebantwini ukuthi hayi izigi yamukeleka sibili on a willing seller willing buyer
wena suke wayisebenzisa yini izigi njalo i-rate yankhona ime njani lamhlanje
ngike ngayisebenzisa sibili ithole kubo-14 ngenxa yokuthi abantu u-13 pomal something ndana abakabi lamasenti angikhona abaningi engiyisebenzisa khona nlaku-airtime ngike ngayisebenzisa sibili ngingayisebenzisa amavinkilini amancane ngithole i-rate kubo-14 sibili ayifikanga kule esemkambweni omnyama o-parallel market
umnumzana Stevenson Dlamini ingcwethi kwezombusazwe osekolejini le-National University of Science and Technology ubexoxa ezimele le-Studio 7 ekobulawayo Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walonyaka weZimbabwe International Trade Fair kumbe iZITF uqala kusasa koBulawayo. Umnumzana Busisa Moyo, umgcinisihlalo weZITF uthi lonyaka kulamakampani adlula amakhulu ayisithupha njalo lamazwe abukisa kwakuqala selokhu waba lohulumende okhokhelwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa. Agoqela ele-Australia elithakazelela amaluba eZimbabwe lokunye. Umoya utshele iStudio 7 ukuba kuyajabulisa ukwenzakala eZITF lonyaka.
Siyathokoza ngamalungiselelo esiwenzileyo kufika kulesi sikhathi. Konke sokuqoqiwe, konke sokulungile sokusendleleni. Sikhangele ukuthi umbukiso wethu uqalisa kusasa. Indikimba yethu ngo-innovation, the catalyst for industrialization and trade. Lapha sikhangelisana sinikana amacebo ngokuthi silungise izinto ngcono, sihambise izinto ngcono ekwakheni ilizwe lomkhonomi wethu singakuphatha kanjalo. Osivulelayo umbukiso wethu owalonyaka His Excellency William Ruto, president of Kenya, oyozakhulela umbukiso wethu ne-Friday ngolwesihlanu.
Yes, ngathi-ke kulamankampani amangaki njalo-ke nxa sikhangela amazwe akhona sokuthiwa i-Australia iyabuya kuzobuya le-European Union into ezinjalo akusiphonga ukuthi fahlafahla khonapho.
Yeah, kakhulu siyabonga amazwe kulonyaka silamazwe amaningi 27 amazwe abukisayo ZITF za 2024 64th edition and silamazwe amatsha oRomania oEswatini ababebukisa for the first time owakuqala lesikhathi sengibuye kuZITF kodwa sebaphendukile lokhu kutshengisa ukuthi umbukiso wethu uqinile kakhulu malutshwana esingathi ama-trade fair alamazwe amaningi okufana naleyo esizayibona koBulawayo namalanga alandelayo ababukisayo total number 624 565 last year so siyabona ukuthi silokhu sisiya phambili new exhibitors 136 ababukisayo so it's a first sonke. So siyathokoza ngakho sesikhangelele ukuthi ngelakusasa siyabe siqalisa-ke umsebenzi wokubukisa into ezijiyeneyo ama-products alungiswa ngamakhampani alapha nabavela phandle. I-China yona ilethe ababukisayo abangamathumi amathathu namtathu 33 ababukisayo amakhampani nxa sibala kwabana sithi 27 countries uyabona ngani engxenye ngamazwe i-stand esiyi-1 ku-China laphana kodwa hayi ama-stand ayi-33 ilizwe amazwe lawa nxa ebuya alamakhampani abe buya phansi kwabo alama program abawayenzayo abuya phansi kwabo. So siyathokoza kakhulu umbukiso wethu ukhanya ngani usendleleni sikhangelele ukuthi ngelakusasa singaqalisa siphezulu.
Yes, ngathi abantu baqala ukungena nini njalo kuyimalini ukungena eZITF?
Ye, kulo nyaka sigcine kukhona laphana okwakukhona umnyaka odlulileyo sithe abantwana abangena ngama-US dollar $3 kumbe 39 zig i-currency le entsha 39 zig abadala abangena ngo-5 US kumbe 65 zig. Kusukisela ngolwesihlanu nangomgqibelo esithi ngama-public day lapha esiyabe sivumela uzulu nje ofisayo.
Umnumzana Busisa Moyo ngumgcinisihlalo weZimbabwe International Trade Fair ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Weziphathelene leMelika selithoniswa eNew York icala elethweswa owayengumongameli weMelika umnumzana Donald Trump okubikwa ukuba wahlawula ophilayo ngokuziveza umzimba unkosazana Stormy Daniels inkulungwane ezilikhulu lamajumi amathathu zamadola $130,000 ezivalamlomo ukuze engakhulumi ngokuthandana kwakhe laye ngesikhathi kulungiselelwa ukhetho ngomnyaka ka-2016. Abathuthisi bathi uTrump wephula imithetho yokhetho kulandela ukuhlawula kwakhe unkosazana Daniels. Kodwa amagqwetha kaTrump athi kalacala. Abezindaba abeReuters babika ukuba umnumzana David Pecker, umqondisi wephephandaba elalahlela kajana udaba lukankosazana Daniels lisenzela ukuba kuncede uTrump ngesikhathi sokhetho kukhanya ngazani ngube ngokuqala ukunika ubufazi emthethwandaba. Uze sihlaziye udaba lolu sixoxele umnumzana Rafael Mthombeni, udaba kaEzimbabwe ohlala eDallas kunapha kwelemelika.
Ngibona ngathi luhambile sibili ngoba angithi uzamile esebenzisa abachuchisi baka ama-lawyers akuthi lwehlukiselwe phambili lususwe kumbe lapha eManhattan eNew York luye kwenye indawo, wazama indlela zonke azizamileyo, wathethisa wakhuluma lokho lalokho yana, kodwa ke hayi kukhanya ngathi kwehlule konke. Kuyaqala sibili ukuthi kuza uzathonisiswa lapha eManhattan.
Ye, ngasikhangela udaba lolu, ubonani lungenzani nxa sihlolisisa ezokhetho? Kambe ukuthi kungamuthi mbijana kumlimaze kancane?
Ya, ukuthi kumlimaze, ikuthi yena ngakubona ukuthi kungamlimaza, kodwa ke kungamlimaza ngendlela yokuthi angithi nxa uyisibotshwa usuyisibotshwa. Kunokuthi ngokuqala ukuthi upresident abe isibotshwa America, lokhu kwadabuka iAmerica, kuyatsho okunye ebantwini. Then bese kusithi okunye indlela azakhuluma ngayo kuzakwenza abantu abaningi banqundeke ngemva kokuphiwa kwakhe izinqumo zakhe, ngaphandle kokuthi akhuthwe kuthiwe khona hhayi awutholakalanga kule cala. Nxa ngatholakale le cala, hhayi mbona ngathi kuza mthinta kancane.
Ye, abantu ke kwenye kulabanye phela abathi loko icala lankhona nje liphonga udingwadingwa nje, akula lutho la uyakukhuluma khonokho.
Akula cala elidingwadingwayo ngoba angithi yena la kwesi sikhathi uyazithengisa, ngoba ukwakhuluma phambili ngale wathi yena kabhadala ama-taxi ngoba yena uhlakaniphile kakhulu. So ke lapha akusekukuthi kunguye ngokuye, yena uthonisiswa naloko okumele ukuthi akwenze angakwenzanga, ukuthi abhadale ama-taxes kumbe akhulume konke akubo alakho ngenotho yakhe ukuze abhadale ama-taxes. Angikholwa ukuthi liyadingadingwa khonapho.
Ye, khonokho nje ukuthi nxa sikhangela kula khonokho ukuthiwa wabhadala umama weze imisebenzi yakhe ezokuqhanisa lapha, kutsho nxa ukuthi umuntu omdala edonisiswa ngicalele nje
khonokho lakho yiko okumthayayo, ngoba angithi sasikhona lapha ngo-2016 laphana kuvela lokhu, wasekhanya ukuthi ekubona ukuthi kuzamlimaza ekuthini aphumelele ekhethweni, wasesenza khonoko abamthonisisa ngakho ukuthi abhadale lezi zimali ngasese, ukwenzela ukuthi lwano owesintwana angazakhuluma, ngoba wayesesiyakhuluma phela lowo owesintwana ukuthi ufuna ukuthi abe ngupresident kodwa wangenza lokhu lalokhu lalokhu.
Umnumzana Rafael Mthombeni ngodabuka eZimbabwe ohlala eTexas khonapha kwele Melika, sixoxe laye eseDallas.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Ingcweti kwezempilakahle ziveza ukukhathazeka okukhulu ngemikhuhlane ethelelwana emacansini esabalala emphakathini. Uphenyo olwenziwe lonyaka ngabekhansili yakoBulawayo luveza ukuba phakathi kwabantu abayinkulungwane eyodwa lamakhulu phose amathathu abahlolwe emakilinika aphezu kwenkulungwane eyodwa batholakale belegciwane lengculaza ele-HIV. Iningi labatholakale belegciwane leli ngabaleminyaka ephakathi kwamashumi amabili lanhlanu namashumi phose amahlanu. Bathabile Masuku usethulela lolu daba.
udaba lwemikhuhlane ethelelwana emacansini lokho kuludaba oluzilayo ukukhuluma ngalo kabanzi emphakathini kungakhathalekile ukuba kufundiswa abasakhulayo kumbe umuntu esesesibangeni sokuba ngodinga usizo esibhedlela ngoba kukhona okungasamanga kuhle ngokunjalo imikhuhlane yengulamakhwa lokho ikhona okuyikho sokuvimba injongo yabezempila kahle yokuqeda udubo lokuthelelwana kwegcikwane lengculaza iHIV kusiyafika kumnyaka ka-2013 udokotela Derek Matsika osebenzela kobulawayo esibhedlela sempilo uthi nxa kukhulunywa ngemikhuhlane yethelelwana emacansini kwande ukugxila kungculaza ngoba yona ingelapheki
nxa sikhuluma ngesikhiwa sisitsho ukuthi sexual and reproductive health sebe sikhuluma ngemikhuhlane ingabe ngeyemacansini kumbe ingabe ngemikhuhlane emayelana lezitho zabantu imikhuhlane le esikhathini eziningi iyalandela le mikhuhlane le yokuthelelwana and emikhuhlaneni yokuthelelwana I think ophezu kwayo yonke yile esiza sithi HIV le ecine yenza umthebele AIDS
uqhubekela phambili udokotela Matsika esithi abasakhulayo yibo abavame ukubanjwa imikhuhlane yengulamakhwa ngoba bebuswa imizimba hathi ingqondo
now only sokusilaza umkhuhlane lo indaba zecansini ziyande ukubamba abantu abangani basabancane abasazi igazi labo ligijima lapho umzimba othi khona senze so ingqondo zihlezi ithule zize nakuqakathekile sibe ngesikhathi ngesikhathi sibe sikhumbuzana nje abantu ukuthi hayi umkhuhlane lo yebo awusavamanga njengakudala kodwa lokhu usakhona
lokhu kusekelwe ngusikhwicamfundo solwayo Ngwenya udokotela esibhedlela sempilo ochasise ngembangela yokwanda kwegcikwane lengculaza kwabasakhulayo
inani labantu asebebanjwa ngumkhuhlane lo wegcikwane le-HIV kukhanya ngalabantu abaleminyaka yi-25 to 49 years kulokhu kubangela ukuthi le minyaka yikho abantu abaqalisa khona ngokunatha yikho sebegcina besenza behlangana nalabantu emacansini bengavikelanga njalo abantu balengqondo yokuthi abantwana abancane abalamkhuhlane okuthi abanye abantwana bayalevele bawuthethe bezalwa ebazalini babo bekhule
isilinganiso sokuchitheka kwemitshado ebhalisiweyo kumi kumashumi amabili ekhulwini i-20% lapha kungabalwanga le eminye eyabe ingabhaliswanga unkosikazi othilia mazanda umcebisi kwezenhlalakahle kazulu uthi ungathembeki emitshadweni lakho kuyengeza ukumemetheka wemikhuhlane yengulamakhwa
abantu abayenza premarital counseling kodwa bafuna i-counseling sebephakathi kwemtshato okubangela ukuthi bazibagcine bephuma sebesiyadinga phandle okubangela ukuthi njalo kubalani le mikhuhlane le emnenginengi abantu generally kathesi sebesithi bona abancengi sokule I don't care attitude ebangela ukuthi umuntu nxa engaphanjaniswa endlini akasela kubekezela uyaphuma edinga phandle okuyikho kwenza ukuthi kumemetheke izifo zona lezi eziningi
lanxa umbiko ovela enhlanganisweni yomanyano wa mazo womhlaba e-United Nations Development Program i-UNDP uchaza ukuba ukumemetheka kwegcikwane le-HIV sekwehlile nxa kuqathaniswa leminyaka edlulileyo kuhlandla labasakhulayo kusuka kumakhulu angaphosa abe mathathu ekhulwini i-26.7% ngomnyaka ka-1997 kusiya kokulutshumi lanye ekhulwini 11% ngomnyaka ka-2022 inani labantu abaphila belegcikwane le-HIV kuphetha umnyaka ka-2022 bebesedlula isigidi esisodwa i-1.3 million abasakhulayo babikwa beyibo abatholakala belegcikwane le-HIV ngenxa yezizathu ezigoqela ukusebenzisa izidakamizwa ukungayihlolwa lapho abantu bengakaze batshate kumbe ukwesaba ukuthi abantu bazathini okubizwa kuthiwe i-stigma nxa osakhulayo evakatshela esibhedlela elanda okuphathelane lokuzokwelatshwa umkhuhlane wengulamakhwa ngokunjalo ingcwethi kwezempilakahle ndawonye labacebi sebekhuthaze uZulu ukuba aqakathekise ukuvikeleka kwakhe kumkhuhlane ethelelwana emacansini ngokulandela indlela ezinjengokuthembeka kwezocansi umuntu engahlangana loyedwa athandane laye hathi abaningi ukuhlala uhlola njalo nje kanye lokusebenzisa indlela zokuzivikela lapho umuntu esethe wahlangana ecansini lomunye angamthembiyo ngimele iStudio 7 yokobulawayo ngingubathabile Masuku
Ngokwesikhathi kunamanje ukuthi sizwe imbono yenu linabalaleli baka Studio 7 elithumela nge-WhatsApp.
ANC yakhela mo South Africa ramukati piyozis for free bakholiso 350 bakhola bokoko kwabantwana onke bakhubazekile akula mntu ohluphekayo noma ungasebenziwa kwazi ukuthi istart sempilo sikhona lezibhedlela uhamba kahle bayelatshwa for free ezimbabwe ngaba sile ZANU-PF erigama elethile yalele embusweni ebusa abantu ngenkani ebulala abantu ezibhedlela engakula ezibhedlela kubi isimo sibi akula ama-ambulensi emakhaya abantu bathola ngevukula abaye bagijeze bafasini benjalo begula into eyangisayo elizweni abalani ndaba lakho konke lokho kodwa kuthiwa libandla libusa wasirebeka independence nabantu bemakhaya especially nelisakhole ukuthi ZANU-PF i-podcast ibhathi ezalinceda lizatumbe liyagula emakhanda liphilanga kahle ngiyabonga ngomasinga ngobulawayo ephumule emadokini.
Linjani bathandekayo, linjani bathandekayo. Hei, kuyabanzima ukuthi singene kulolu hlelo. Siyacela nje ukusendelwa izindaba. Cela ukuthi mangesikhathi imali senda lezi zindaba ezesintu. Lathi libe lisifaka phakathi ukuze sikwanise ukuthi singenele.
Sanibonani, sanibonani ekhaya, sanibonani. Studio 7 abalaleli, ngicela ukuphawula nje ngizaphawula ngeblack market noma kungathiwa iziphi noma ngabe yiphi enye imali esingayithola sizenzele yona ngamaphepha lawo esilawo angeke izisebenze ekhaya ezongikule black market. Black market angazi ukuthi kade singayi-expose njani njengamamafia we-gold layithi expose isizathu kakithi esenza ukuthi osiphathelenike ngabona iminyaka neminyaka isizathu esenza ukuthi ingakenzi i-investigate ukuthi kade Siphathelweni imali bayithatha ngakho. It's because i-corruption eyenzeka eyenziwa ngosiphathelweni is sponsored by government kumbe ama-sacred cows, the untouchables. Ifana nje lezinye zinto ukuthi asoze uyibone izethu seyi-investigatives kodwa i-corruption eningi igcwele lapho. So abantu bakithi salani likwazi nje ukuthi osiphathelweni ba-sponsor i-government, reserve bank or umnangakho. Ngiyabonga.
Studio 7 linjani?
Kathi awethu ama-message asabala vele sesiyabe siyafaka ama-message sesilesikhathi kathi kubalwa abantu abanjani. Kubala ama-message abantu ababefake izembatho zezani asisakwazi ke bese sicela ukuthi sicale sitshele ukuthi wenda ukuthi theka khosi ufuna uchamsajoyine yiphi iphathi elezinto ezebani ngoba iphathi yabo ngiyabo yobumbimbinto ogabona hhayi uchamisa bacasha ngomunwe abakhuluma iqiniso sebelibulelize bangadinga ukuthi uchamsajoyinane nabo abe lihlozi la abetshontshe imali elize chamisa is a good guy ule nhliziyo elozwelo labantu so you can't support ZANU-PF just because they are saying chamisa yewat They know that no one likes them. So now they are trying to talk nonsense about Chamisa. So you forget and you die. Linga masela li jonja. Adiz nungi na makwapa. Ikuti utile isu jangapa ngesendebe. Ngabe ikuwa nesona inkumelanga esona kui uti. Zinungi na makwapa. Linga masela li funtbe jonji ma na mungu mkondoke suti Chamisa.
Laba ngabalaleli. Bomsakazo we Studio 7. Linga kotela mshanje. Ngo 8 PM ngathi ke khona manje kuyalandela uhlelo live talk lapho sikhangela khona udaba lokubotshwa kwabantu abatshintsha imali ngamapholisa labe bhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe besithi umsebenzi wabo yiwo osudala ukugudeka kwemali entsha eZimbabwe gold kumbe iZig. Singalugqibi uhlelo lwanamhlanje ukuthi sikhangele besilazo abantu abangamathumi ayisithupha lanhlanu 65 abakumsebenzi wokuthenga lokuthengisa imali yakwamanye amazwe ababotshwe eHarare ngeviki edluleyo bamiswe phambi komthethwandaba namuhla. Umbukiso omkhulu wezokuthengiselana walo nyaka weZimbabwe International Trade Fair uqala kusasa koBulawayo. Selithoniswa eNew York icala elethiswa owaye ngumongameli wakwele Melika uMnumzana Donald Trump obikwa wahlawula isivalamlomo nkosazana Stormy Daniels ophila ngokuziveza umzimba. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalisa ngenjabulo ngumthembu sithemba uGibbs Dube kodwa ke lingakhohlwa ukuthi nxa lifuna ukuthi lisibone kumbe likhlokhe lathi lingena phela kumakhasini ethu ajiyeneyo VOA Studio 7 VOA Ndebele ungene khonapho ke uphosele ophoselayo. Hayi ke kuhlile lwanamhlanje lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.